utshengisa ukuzinikela kwakhe ekudingeni indlela ezingaphathisa ukulungisisa umonakalo osukhona. Uhulumende weZimbabwe usephawule indlela azazisebenzisa ukwenza lokhu eye-National Climate Change Response Strategy, lapho elungiselela ukuyangena umhlangano wamazwe omhlaba wokubonisana ngalolu hlupho owe-COP21 ozakwenzelwa kwele France. Ingcwethi ezicubungula ezomkhathi kugatsha lwezemvelo zithi uhulumende sekubone kufanele ukuphuma lenhlelo zokwenqabela ukuqonga kwenhlupho eziqalwa yokuguquka komkhathi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yamakampani ezamandla omlilo otshiyeneyo eyeZimbabwe Energy Council, umnumzana Panganayi Sithole, uthe okudanisayo ukuba akula kusebenzelana kwenhlangothi ezitshiyeneyo ukubonisana ukuthi inye ngayinye ingadlala hlandla bani emisebenzini ebalisa ezamandla kagetsi, ezokwemba amatshe aligugu, kanye labamankampani alungisa impahla ngesikhathi kulungiselelwa ukuyangena lumhlangano we-COP21. Ziyakhonono kwamagama ngokwenza kukahulumende inhlanganiso ezicubungula ezentuthuko kwezokuthengiselana ezifana le-Coalition for Market and Liberal Solutions, khomaliso ekhokhelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
Kodwa ungazinanzelele into zokuqoka umkhathi ziqondane lakhonokho ukuthi ama-factory nxa seliwaphendukisa eZimbabwe ngabuye angama-factory angakhiphi intuthu eziningi. Okwakhathesi anti akula magetsi, siyahlupheka ngamagetsi. Bayesethi khona ukuhlupheka kwamagetsi kuqondane lamanzi aseCaribbean. Kule ndlela yini elingazidinga as a clean energy, ama-policies zenu ahambelana le-solar power.
Unkosikazi Elina Ndebele wasembembesanwa kwele Mandebeleni ngomunye walabo asebekubona ukuba usukhona umonakalo emkhathini, lanxa kumphica engakuzwisisi ukuba kuyini sibisibili okwenzakalayo osekumenze waguqula indlela aselima ngayo.
Ukuthi silime izinto zesintu bese siphika ngokulima omumbu laba lani liyabona ukuthi langalitshisa okunganani. Sesifuna ukuthi sibuyele esintwini, silime izilimo zethu ezincane, amabele, onyawuthi, ophoko.
Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Caritas Zimbabwe, umnumzana Michael Sibanda, uthi emizameni yabo yokuphathisana lozulu ekuthini athole isivuno esingcono sekuvele sobala ukuba umsebenzi wokulima usuphazanyiswe yikuguquka komkhathi.
Sithi thina abantu phakathi khonapho nxa belima besebenzise indlela eziyizo esingathi thina ziyalondolozwa umhlabathi, ezinjengokufaka umquba, ezinjengokwenza i-crop protection.
Injongo kuyikuba uzulu ikakhulu emaphandleni athole ukudla okwanelayo, kuveza uSibanda.
Siyayenza izinto ezingawo-conservation farming esingathi thina ngogatshopho soyandile, kuthi ivinla kuma-recation sikhuthaza ukuthi abantu kabalime bengalimazi umhlabathi kodwa balime behwaya phezulu, ukwenzela ukuthi lawo manzi esiwatholileyo sikwanise ukuwalondoloza ngobaba wakho. Sisebenzise njalo ivini amahlamvu, ivini utshani ukuthi silondoloze umhlabathi wethu. Lawo manzi akhona siwabambe engathathwa kakhulu lilanga. Siyapromota njalo izifuyo ezincane ezibalisela ombuzi, ngoba indawo yakithi ngokutshisa kwayo ilameva ayiyo athandwa zimbuzi, njalo imbuzi zenza kuhle kakhulu.
Uhulumende uthi uyakunanzelela ukuba uguquka womkhathi sekulethe indubo eziningi elizweni, okubalisa indlala, ukuswelakala kwezulu, ukutshabalala kwamahlathi kanye nokuphazamiseka kwezokwethekelelana kwabangela ukwehla kwesilinganiso semali engena esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.